Usukela ngo-2000 kusethula ibandla le-MDC, ukukhishwa kwamongameli Mugabe esihlalweni bekuyinto engundabamlonyeni kuningi lezizalwane zeZimbabwe sebesithi umbuso wakhe sothule olunye uhlobo loncindezelo. Namhlanje iZimbabwe yenelisa iminyaka elitshumi lasishiyagalombili izelwe kusukela ithula uzibuse ngo-1980. Umehluko welanga likazibuse lwanamhlanje ukuthi ngelakuqala kuthakazelelwa umnumzana Robert Mugabe kungasenguye umongameli welizwe. Loba kunjalo leningi lezizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi awukho umehluko phakathi kukazibuse walamhlanje leminyaka enedlileyo. Abakhulume Studio 7 bathi ukuqhubeka behlupheka emazweni bengabuyela ekhaya kutsho khona ukuthi isimo asikaguquki kunezo besikhona phansi kobukhokheli bukamnumzana Mugabe. Esizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi kunzima ukuthi kuthiwe abantu bathakazelela uzibuse ilizwe lingelamali engeyalo, iningi labantu bengasebenzi njalo bengabayanga.
Umgaba ukhona umgaba akekho kuyafana nje independence ukutshona ujabula mbona ngathi kudlala ngesikhathi ngoba ayikho into etshintshile. Umuntu omnyama usasokola, thina abantu bamnyama sancindezela nasoke. Inkampani zethu izinkampani zivalile ilizwe kalisela mali. So mbona ngathi nje ukujabula independence ikudlala ngesikhathi lokho ngoba uzivuse kawukho. EZimbabwe awukakutholakala ukuthi ukhulume ngokukhululeka and least sizophila ngokwesaba abantu abayiwabakhulu abaphethe.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Lizwe Mabuya uthi uhlupho yikuthi sekwaqakathekiswa imihlobo uthole sekulomhlobo oqakathekiswayo kunomunye.
Nali government ekhona sirifana ukuthi kusahamba ibhasi one lebihamba umgazi kudlalwa ngabantu lapho asikhohle nokuthi kuthiwa kule independence wathintini. Njalo bengiqaphela ukuthi mhlawumbe kungenzeka ukuthi i-government inikeze i-within 7 abantu basebenze kuvuleke ezibhedlela kube right ama-teacher akanjalo ngabe lezistrike elokhu sizibona every day. Ngoba impela iyinkinga lento.
Nkosazana Mesivundla yena uthi inkululeko eZimbabwe isasekhatshana lokufika.
Mina ngesingani angiyiboni into engathi iyangijabulisa engangitshela ukuthi sikhululekile ngoba inkululeko emntwini itsho ukhululeka ngayo yonke indlela, economical, political, nangayo yonke indlela umoya ukhululeke.
Nakwenye icele umnumzana Mlungisi Shabalala uthi uzibuse weZimbabwe kukhanya wenzelwa abathile athi umuntu wonke.
I-independence ekhona eZimbabwe ngeyalabo abalwela inkululeko or lalabo abakuzala, yibo abayikholisa i-independence. Abantu nje izakhamizi nje ezikhona indawo zonke akulakula lutho abalukholisayo. Lobu sasihluphekela sezizekhumbula ukuthi kwakungcono ngesikhathi sikasimitu ngoba babengasweli lokhu nalokho.
Abanye-ke bathi inyathelo lwakuqala lenkululeko okufanele lithathwe nguhulumende kamnumzana Emmerson Mnangagwa yikubona ukuthi isekelo sombuso esavunyelwana nguZulu sisebenza ngokugcweleyo. Abanye bafuna isiqinisekiso sokuthi akekho ozakutshelwa ukuthi ucabanga okwehlukene lomongameli welizwe. Iningi lithi indlela okuza kuqhutshwa ngayo ukhetho oluzayo yiyo ezakhombisa sobala ukuthi kambe uZulu weZimbabwe usekhululekile yini kumbe ulokhe phansi koncindezelo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Mhlapo.